ukubotha kuka Trevor Kudenga umbone ngathi kube into enhle kakhulu njalo kube isifundo esiza kwenza ukuthi labanye abakade becabanga noma kade besafisa ukuthi bayenze into efana nalena leyana babekwazi ukuthi iZimbabwe ilizwe elikomthetho iZimbabwe ilizwe elilandela imithetho yayo iloba nje noma kuwukuthi iZimbabwe ilizwe elisakhangelele lokunzima kwezepolitiki njalo noma kwezomnotho abantu futhi nxa bethenga impopo noma bephiwa impopo futhi babekwazi ukuthi sikhona umthetho sekela laphana ku Firearm Act ku 10.09 iyachasisa kuhle konke indlela umuntu futhi aziphathe ngayo nxa ulombopo noma ungabe ulipolisa noma ungabe ungumuntu onjalo umthetho lwana umthetho futhi ulandelwe nguye wonke umuntu oyabe ukuthi uphethe isikhali esangenza nje esingumbopo laphana ngibona ngathi into enje ngujudge laphana uMilton Serena wenze into enhle kakhulu kufanele ukuthi ngempela umuntu ajezise ukwenzela ukuthi kutshengisele ukuthi sobala ukuthi noma ungabe ugqoke isikipa esiyi-green esapota umnankagwa noma ungabe ugqoke isikipa esibomvu esapota uChamisa noma ugqoke isikipa esikipa kufanele ukuthi umthetho welizwe kufanele ukuthi kukwazakala ukuthi akomthetho osekela ibandla umthetho welizwe ngowelizwe as abantu beZimbabwe not ukuthi ilizwe leZimbabwe aso-ZANU-PF ilizwe leZimbabwe aso-MDC ilizwe leZimbabwe lingabantu yikho ukuthi amapolisa lo mthetho usebenza ngaphansi kwelizwe leZimbabwe so kufanele ukuthi kuhambe ngendlela eqondileyo abantu bayenelise ukuthi bagwemeke ekwenzeni izinto ezingalunganga elizweni lakithi so ngibona ngathi lokhu kuza nesifundo esihle kakhulu ukuthi kungaphinde kwenzakala njalo ezinye izinto ezinjalo njalo abantu abanye bazakubonela khona ukuthi nxa uye watholakala uphethe umbopho elizweni leZimbabwe kuba yinto i-punishment yakho kuba yinto ebuhlungu kakhulu
ukubotshwa kwesidlova lesidube ubona kusenqabelana ezinye izikliwe ekuphathekeni kunhlelo zokwethusela abantu la kudlakela
ukubotshwa kwakhe bamunkomo kuyinto enhle kakhulu njengoba ngeke ngakhuluma phambilini ukuthi kuzoba yisifundo kubo bonke labo kade besifisa ukuthi bakwenze noma abasehlelele ukuthi bakwenze izinto ezifana lezo ngoba siyazi ukuthi nxa kuye kwathi kwatholakala omunye umuntu oqala noma owesibili esenza into embi kungasatholakala ukuthi uthole isijeziso esiqondileyo basike balandele abantu ngobuningi ngoba besazi ukuthi hayi abagqize ichakala kodwa-ke mina engikuthisayo ngokuthi abantu akuqhutshekwe kusenziwa indlela abantu beZimbabwe bephila ngendlela ababevela bephila ngayo ngoba lokela kuza kwenza ukuthi iZimbabwe iqhubeke ililizwe eliphephileyo.